thina esikukhangeleleyo njengabakhokheli ukuthi umphathi ntambo weza ngaphakathi kwele South Africa uzochazisa ukuthi labo abaphethe incwadi zokucelisa ukuhlala eSouth Africa besebenza, befunda, besenza ezamabhizinesi, ukuthi indlela yokuthi ba-aplaye kuzasetshenziswa yiphi indlela yokuthi ba-aplaye ukuthi lezo ncwadi babe lazo, njengoba sathi lezi ziyaphela mhlaka 31 December 2017. Sikhangelele futhi ukuthi mhlawumbe esicabangayo ukuthi angakhuluma ngalabo abangazange bathole incwadi ngo-2010 nango-2014, ngoba isicelo esasibekayo ukuthi sokulabantu abaningi labo abangazange bathole izincwadi asebelapha eSouth Africa. Asikwazi ke ukuthi mhlawumbe labo uzobafaka phakathi ehlelweni lolu, kumbe uzathi labo kuphela abaphethe lezi zincwadi yibo kumele bazivuselele. Okunye futhi esikukhangeleleyo yikuthi achasise ukuthi abantu lezo zincwadi bazozenza bekhona apha eSouth Africa kulokuthi bahambe bayezenza besekhaya. So ke lathi lo leli langa langolwesihlanu silinde ngemehlwabomvu.
Akusoze kulimangalize na nxa lingatshelwa ukubana uhlelo lolu mhlawumbe selovaliwe, selumisiwe, kumbe njalo okunye okungayisikho lokhu elikukhangeleleyo?
Sizakhumbula ukuthi ngenyanga edlulileyo uhulumende weSouth Africa singathi cabinet yakhipha istatement ukuthi iCabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho abakwiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communication u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasi cabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho iCabinet yakuvumayo.